eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 6 enhlangula 2019 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
injongo yethu ngeyokuletha ukuthula phakathi kukaZulu, ukuthula okuqondane lokupholisa amanxeba enzakala kudala, okwenzakala kathesi lokuza kwenzakala kwela kusasa.
Abe commission ebona ngokuletha ukuthula lokukhumisana umlotha ANPRC bahlangene labenhlanganiso ezijiyeneza kobulawayo lamhlanje bexoxisana ngodaba lombhuqazwe wegugurawundi. Abakhulayo abangamachumi amane lambili beZimbabwe sebelungele ukuya kwelemelika ngaphansi kohlelo lweYoung African Leaders Initiative, YALI. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi, iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, isisole ukuthunjwa lokutshaya komkhokheli wayo umnumzana Obed Masarure izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abe commission ebona ngokuletha ukuthula lokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission bahlangane labenhlanganiso ezijiyeneyo zakobulawayo lamuhla bexoxisana ngodaba lombhuqazwe wegugurawundi olubikwa kuludaba egudwini emizameni yonke yokuletha ukuthula lokuxolelana emhlubulweni wesigaba seMandebeleni. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Emhlanganweni wabe Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission, i-NPRC wakobulawayo, amalunga ebandla lezaphu aveze ukuphatheka kubi ngoba bethi lapho i-commission le esihambe khona bekukhanya kulamalunga amabili ombusazwe awezanu-PF lawe-MDC kuphela, kukanti abayibo abathinteka kakhulu ngalumbhuqazwe wegugurawundi kuyibo. Abanye bathi ngabe kuba le commission ekhangelane lodaba olwegugurawundi kuphela zwi ukuze indaba le ifike emaphethelweni. Umnumzana Selo Masolenare ongumgcini sihlalo we-NPRC uthi bakubona kufanele ukuthi baphange bangene kundaba yegugurawundi ukuze abantu baphole amanxeba.
Injongo yethu ngeyokuletha ukuthula phakathi kukaZulu, ukuthula okuqondane lokupholisa amanxeba enzakala kudala, okwenzakala kathesi lokuza kwenzakala kwela kusasa.
Umnumzana Johnson Mkandla okhangelane le ndaba zegugurawundi kubandla lezaphu uthi umbhuqazwe lo wawuphakathi kwezaphu lezanu-PF, kodwa nxa leli bandla selitshiywa kundaba zokukhumisana umlotha ngeke kube lokuthula.
Nxa kuyikuthi indaba yegugurawundi ingaphela ilungiswe ngendlela sibili eqondileyo, izaphu kumele ibe phakathi. Impilo yegugurawundi yadalwa yizaphu lezano.
Unkosikazi Jenny Williams obemele iMatabeleland Collective uthi kuyadingeka ukuba mhlawumbe kube le commission ekhangelane legugurawundi kuphela ukuze kukhanye ukuba uhulumende senanza abantu beMatabeleland.
Mina ukubona kwami National Peace and Reconciliation Commission ngaye izafuna ukukhangelisisa kakhulu ngendaba yegugurawundi, izafuna ama-resources akudlula ona lawo abalakho. Njalo siyabusisisa kakhulu ngendaba yama-commissioners. Thina besithi kungabe kungezelelwa ama-commissioners abavele emaNdebeleni abazakhangelisisa kakhulu ngendaba yegugurawundi.
Umnumzana Levi Moyo ongumfundisi njalo esebenza ndawonye leZimbabwe Christian Alliance uthi ulokuthandabuza ukuba kuza kuba lokuthula kundaba yegukura hundi.
Mina ngobona uright ukuthi abantu bayakhuluma kodwa ngelovalo lokuthi abantu esikhuluma ngabo bayasilalela. Mina bengifisa ukuthi ngabantu laba ababusayo kuyiba babe involved ekubulaleni abantu kugukurawundi abakho embusweni kumbe kube le interim government kule investigation.
Umnumzana Patron Xaba osuka kumthwakazi Republic uthi yena ukhangelele ukuthi laba abacatshangelwa ukuba yibo abalamacala babotshwe.
Esikukhangelele nge-NPRC okokuqala ukuthi umuntu nxa elecala eyi-suspect kumbe ecatshangela ukuthi ulecala aqale aboshwe, then bese kusenzeka okuthiwa khona i-investigation. I-investigation liyana okuyicubungula icala lakhe kwenziwe njalo kufanele kube lo mantshi onguye esikhangelele ukuthi khona ngumuntu ofanele abe neutral.
I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission isibeke kwabasobala kuZulu weMathebeleland ukuba bahlose ukuqala ngendaba yegukura hundi ekuzameni ukuletha ukuthula lokukhumisana umlotha, kodwa babuye bathi lokhu akutsho ukuthi sebebeka ezinye indaba eceleni. Iningi labenhlanganiso ezichiyeneyo basekele umbono othi kumele kube le committee ezimele yodwa ekhangelane lodaba lwegukura hundi, njalo kakube labantu abavela eMathebeleland abancedisa kule indaba. Izakhamuzi zeMathebeleland zitshengise ukuba amanxeba lokhe emanzi njalo kusaselomango ukuze indaba le ifike emaphethelweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ isisole ukuthunjwa lokutshaywa kwesiphathamandla sayo umnumzana Obed Masaraure izolo ebusuku ngabacatshangelwa ukuthi bathunywe nguhulumende. Umnumzana Masaraure ubikwa ethunjwe ngabantu abakade bethwele imbhobho yohlobo lwe-AK-47 njalo imfanekiso esebulenjini itshengisa ukuthi ubhaxabulwe kakubi emhlane lasekhanda. Lokhu kwenzakala inhlanganiso le igqibe ukutshengisela kwayo izolo ikhalaza ukuholiswa ngemali yedola leMelika ngoba isithi intengo yempahla ikhuphuka mihla yonke ezitolo. Umnumzana Masaraure utshele iStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe izahlangana icubungule ukuthi thathe nyathelo bani ngalolu daba. Esinye njalo isiphathamandla se-ATUZ, Mr. Godfrey Chanda. Umnumzana Godfrey Chanda ubotshwe okwesikhatshana kuthange waphinda wakhululwa ngamapholisa eGweru, wona amcebise ukuthi engaqoqi kumbe akhulume emihlanganweni yababalisi kulelo dolobho. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Fortune Jamela isiphathamandla se-ATUZ.
Umnumzana uObed Masaraure usuke ke wathathwa ngodlame kakhulu ebusuku phakathi kwamabili ngamadoda angaba yisithupha ethwele izikhali zohlobo lwe-AK-47. Bamfaka ke emoteni bahamba laye bemthatha nje bamthatha phambi kwemuli yakhe abantwana unkosikazi bonke bekhangile okuyihlukumeza kakhulu amalungelo abantu. Sithi thina ke lokhu kuyayangisa okwenziwa nguhulumende. Bekungapheli nje amahola amangaki uhulumende efake umthetho okubana uzahlalisana phansi lenhlanganiso ezimele abasebenzi kukhulunyiswane ke ngeholo labo kodwa ke ethi qeda lapho ke uhulumende ngeva ukuthembisa ukuba akusoze kuphinde kwenzakale ke ukubotshwa kwabameli bezisebenzi wasuka ke wenza okwehlukene lalokho akuthembisileyo okutshengisa ukuthi uhulumende lo uyaqhuqa lapha khona njalo uwesaba noma ngubani owenza noma yini kunje ngeke sisamthemba uhulumende noma nje esibiza ukuba sikhulumisane laye sesiza kubona ke njengeqhinga lokubana libophe ligole abantu libafake entolongweni uhulumende kamgabe ube ngcono uthi asikufuni ke thina lokho njengenhlanganiso sithi uhulumende kame njengakhathesi nje
kulandela lesi sehlakalo kuyini eseliza kwenza njengenhlanganiso
Tina asithunywa ngumuntu. Tina asithunywa ngumasaraure. Tina yithi ababalisi esitshela inkokheli ukuthi sesifuna kwenzakaleni. Asitshelwa inkokheli ukuthi senzeni. Kulokho ke uhulumende kumele akubone, akubambisise, kuqine akuzwisise. Kunje sesisesaba lokuya emsebenzini. Ngoba noma nguphi umkhokheli uhulumende uzamlandela ngamunye ngamunye sesihlala lamafoni elezimali ukuba nxa efika kuphela umuntu ofika ezosibuza lokhu lalokhu kumbe ezosibopha sizawutshela umhlaba amapolisa noma azisiwe njengemfanelo kunzima ukuthi enzeni ngoba ayazi ukuthi ngobani abathathe umasarawuli thina njengenhlanganiso ke sesihlanganisa amakhanda ukuthi sicubunguleke impumela yalokhu kutshengisela kwethu sicubungule ukuthawa kwamasarawuri sibone ke ukuthi ke sesiqhube kanjani sisiya ngapi asibuyeli emuva sisahlanganisa amakhanda njengababalisi ukuthi kuyini esiza kwenza okulandelayo
lo ke ngumnumzana Fortune Jamela isiphathamandla senhlanganiso ye-Artus ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Abasakhulayo abangamachumi amane lambili abeZimbabwe sebelungiselela ukuya kwelemelika phansi kohlelo lweYoung African Leaders Initiative iyali olubizwa njalo ngokuthi Mandela Washington Fellowship. Ukuyafundela ubuciko obehlukeneyo kwezokuqutshwa kwamabhizimusi lemisebenzi yobukhokheli lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba bazayaphatheka ezifundweni zamaviki ayisithupha besemakolitshini amayunivesithi lamankampani achiyeneyo. Isikhulumeli sehofisi yommeli wemelika eZimbabwe, unkosikazi Stacy Lomba, ulandisa ngohambo lwabasakhulayo laba.
It's just broad budget cuts across the board, not specific to Zimbabwe.
Lokhu kuhlanganisela amanye amazwe, hathi eZimbabwe kuphela. Yinto etholakale kiwo wonke amazwe alabasakhulayo laba abaphatheka kulolu hlelo. Ngithanda ukwazisa ukuthi eZimbabwe yilo ilizwe elilabantu abaningi abazaphatheka kulolu hlelo. Nxa siqathanisa lamanye amazwe alabantu abaningi abalisa ele Nigeria lele Ethiopia.
Our numbers still compare and so we're really proud of that.
Umqondisi wenhlanganiso yabasakhulayo eye National Association of Youth Organizations nayo umnumzana Mishek Gondo uchasisa ngobuhle balolu hlelo
is trying to create the value based African leaders
uzama ukubumba inkokheli epheleleyo yakwele Africa ekakhulu uhlangothi lwabasakhulayo enye into yikuba abasakhulayo laba bahlalisane ngokuthula kulohlangothi olukhuluma ngezokuthula lokulondolozwa kwabantu kulohlangothi njalo lwenguquko kundlela abantu abaphila ngayo kanye lezomnotho njengalokho engike ngakutsho ngaphambilini ukuthi kumele babe ngabantu abaphatheka ngendlela eletha inguquko ngoba lolu hlelo lwasungulwa kukhangelwe omnye wethu owayelodumo uNelson Mandela uMandela wayengumuntu owazinikela ukuthuthukisa isizwe Kungalesi sizathu ke abasakhulayo laba befundiswa ukuba zinkokheli kusukela ezigabeni zabo kanye lokuba balethe umahluko kizo ngokuzinikela ngokugcweleyo
trained to be responsible leaders at community level and also transform their community through effective participation
Isakhamuzi seHarare umnumzana Jonathan Mathe uthi le yindlela enhle yokuthuthukisa abasakhulayo bamazwe awezwekazi le-Afrika.
Mina ngibona ngani ama-entrepreneurship programs la abalulekile kakhulu ngoba enza ukuba labo abalengqondo yokuqala into zabo baphinde bafumane olunye ulwazi from abanye abantu abacabanga njengabo and bancedane. And then at the same time babona ukuba into zenziwa ngohlobo oluhlukeneyo kwamanye amazwe.
Uqhubeke eluncoma kakhulu lolu hlelo uMathe.
Kubalulekile kakhulu kubona kwami ama-youth programs lawa aqakathekile ukuba ahlale esenziwa. It's a win-win situation for labo ababe exchangeni, whether umuntu wakhona usuke eMelika waze apha or usuka lapha esiya eMelika, bonke bayabenefita.
Lolu hlelo lweYali Mandela Fellowship lwasungulwa ngowaye ngumongameli weMelika ngaleso sikhathi umnumzana Barack Obama ukuthuthukisa abasakhulayo ezwekazi le-Afrika abakunhlangothi zobukhokheli lokuqhutshwa kwamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Good Life Talk eyenza yona kumzuzwana emlutshwana elandelayo. Namhlanje ke sihlaziya udaba lwabo mama, sikhangela ke isimo esibi somnotho eZimbabwe lokuhlakanyezwa kwabalwela ilungelo likaZulu kuhlelo asihluzeni bomama. Tumelani i-text message unombolo ezithi 001-202-465-0318. Ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe wazwekazi le-Afrika we-African Union uthi usuke wamisa eleSudan ukuphatheka kumihlangano lokuhlela kunhlelo zawo ukuze kwenziwe ukhetho lokudinga inkokheli yentando kaZulu hathi eyebutho ekhona okwamanje. Ukubotshwa kwabasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo abayisikhombisa ababotshwe kunsukwana isanda kwedlula besetheswa icala loku uzama ukugenqula uhulumende. Lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Obed Masaraure otholakale echayiwe ngemva kokuthunjwa sekubangela ukuthi abantu bathi uhulumende useqalile njalo umkhuba wakhe. Abayisikhombisa laba abavalelwe ejele leChikurubi betheswa icala lokwenza umhlangano elizweni leMaldives owawubahlomisa ngokugenqula uhulumende kusetshenziswa indlela ezithiyeneyo ezingelazikhali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lomfundisi Angliston Sibanda. Umnumzana Mbuso Fuzwayo nguye osungula lingxoxo.
Kunohlupho ukuthi sithi kunabantu abahambe bafundela ukugenqula uhulumende, kuliqiniso mvela sihlokuqinisa. Kodwa uhulumende lo uma singalandela imvali yakhe kusukela ngo-1980 uthi ma esesedubeni uhlala ecreata ama-side shows ukuthi kulabantu asebemvukela. Ungakhangela from 1980 ezaqala umbhuqazi wathi kulabantu abafuna ukumhlamukela njalo nje kuyahlala kungaba sokungani sokule problem kubeyondaba ningi sithole la the accused of ukuba njani bahlamukela uhulumende. So yindlela uhulumende lo ma esesehluleka ukudeliver economically acatha ngakho.
Ye nanto udaba mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo mnumzana Fuzwayo?
Ngivumelana naye. Ngiphinde ngingavumelani naye. Ngivumelana naye ukuthi ngimqoqe sibuthi uhulumende leyo uhlale edinga into zokucatsha ngaye. Kodwa kudaba lolo olusegudini esikhuluma ngalo olwabantu abahambe bayetrenwa, ungakhangela i-content yento akade beseyifundela lo muntu okade bafundisa uSerja Popovich, elibizo lakhe bamuntu ngusoren. I-content yezinto abazifundelayo nanoba nguphi uhulumende angayiphuka manje lo wethu uhulumende uvele uhlezi esesaba vele ukuthi uzaginqulwa umfehlezo lezizathu. So ke mina ngibona ngani i-training le abayihambileyo kade sizama ukulandela ami ngigudinge kule njini ukuthi i-training ye-canvas kuyini i-canvas njalo basebenzana. Indoda leyo kuthiwa nguSergei Popovich abakhothungamela umvukela owawisa uSlobodan Milosevic eYugoslavia kuthiwa nguye futhi okade efundisa abantu ubuciko obokuthi baqoqane bavukele uhulumende eNorth Africa. So khaya selephe into yakhe izifundiso zakhe eZimbabwe. So ke mina ngibona ngani uhulumende lowo ovele lanxa evele wrong. Lathi thina ama-activists sisuke saba ngamathapha sazi-exposa.
Nanto udaba mnumzana Fuzwayo uthini wena lokhu?
Hayi ngiyakuzwa okutsho ngusibanda kodwa ikuthi mina kusukela ngo-2000 baningi andoda bebotshwa kuthiwa bafuna ukugenqula uhulumende kodwa abantu ezimbabwe kuphela embaziyo abanacapacity yokugenqula uhulumende lowo bangaze uyetrain abantu ngoba abantu abangu-5 angikhola ukuthi bangagenqula uhulumende. Uhulumende ezimbabwe ukugenqulwa ngama-tankers sabona umgabe wagenqulwa ngabantu ababelama-tankers lembhobho anje ngaphandle kwalokho akula muntu ongagenqula uhulumende wezimbabwe anje ikufuna nje ukuthi sikhangele eceleni kwegrawundi ngoba sebesehlule kudeliver economical loko kutho ngusibanda yeba ngabe baba-clams anje but angikholwa mina ukuthi ungathi kwangikona abantu bengene e-airport bengakenzi anything ukuthi hayi bazogenqula uhulumende ngoba kula muntu engathi ukuthi hayi i-training yabo yileyi anje lowo muntu engabe ethena ukugenqula uhulumende yes kodwa yisho ukuthi uthena khonokho kuphela anje but okuze sicale sibe kwazi ukuthi amasotha wona esiyagenqula umgaba aqala ayatrenwa ngulowo muntu kumbeni bazigenqulela nje and mbona ngazathi umuntu ongabe ozagenqula yena kuhulumende ngowagenqula umuntu uhulumende naloo ngowagenqula umbuso kamgazi ngo-2017 other than that kanye imbona omunye umuntu onecapacity yokukwenza khonoko.
Sibanda ngiyakuzwa uyahleka lapha ungasiphelakho
ake sithi thina ofuzwayo uma ekhuluma kanje usuka khohlwa umfana kafuzwayo ukuthi angikwazi ngoba sewakhohlwa ukuthi ebelisweni sasisenza njani enkomeni uyabona amafuka ngomuntu eligwala Fuzwayo umuntu eligwala njengohulumende lo owamadoda lawa vele abantu bezalo bavele bahlala bengamagwala nxa wakhuluma labadala abayesempini bakutshela ukuthi amazane avele babevele bengamagwala. So uyayifuna le gwala awuliniki i-chance ngoba lokho sisukwenzile phina saba-clans sesithethe igwala leyo salunika i-chance eyokuthi lisigode lisesigode likubulala kodwa kanti vele eyiyikhoka kusikho. Ngiyavumelana layo Fuzwayo ukuthini abantu laba abanamandla okugenqula uhulumende kodwa-ke mina ake ngithi mina baningi abantu engibaziyo futhi abathrenwa ngusereni upopoviyo undoda lowo usendoda lowo uthrena abantu ukuthi vamelise ukuqoqa abantu ukuthi batshengisele kodwa yena ikokwakhe kuyabe kungaku-non-violent utsho njalo. Ake ngithi mina Fuzwayo ungahlanganisa abantu abangu-5 bangabuya lapha bathene mina lawo sibeni baningi si-organize emalokishini ukuthi abantu ngabagcwale ezitridini esesincedise amathenka layo wona lawa abevele khona njengakhona okuhana kwenziwa ngomkobusho ukhiphe umgabe umgabe wathi ekhitshwa awakhitshwa ngamathenka ye kodwa lathi sahamba sagcwale ezitridini sasekela ini amasotsha.
Iyatshisa indaba kodwa isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwayo.
Ngiyamuzwa usibanda kodwa kamboni mina ukuthi khona uma abantu bemobilize ukuthi bedemonstrate kulicala ngoba isisekelo sethu siyakuvumela ukuthi abantu kababonisele kabademonstrate ma bengasuthiseki as long as kusenziwa ngesisekelo mina kangikaboni ukuthi abantu labana kuyini abakuviolethileyo constitutionally.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ubexoxa indawonye lomfundisi Angliston Sibanda. Iningi labantu beZimbabwe liphila nzima ngalezi zikhathi zokonakala komumo womnotho lwangokuqonga kwentengo yempahla lokudla mihla ngemihla. Okunenga sikuzweni kuGibson Bebe esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingcweti kwezenhlala kahle kaZulu zithi lolu laka lungabe lubangelwa ibunzima ilizwe libhekane labo osobulethe obuyanga kanye lokukhonona ikakhulu kwabatsha abaswela imisebenzi. Abanye ngabathi le yinzondo evela kumanxeba angazange aphepha kuzehlakalo zendulo ezilokho zifuta enhlizweni zabanye, inkulumo yokuthuka kanye lokufunga isivamile endaweni ezihlangana iningi ezifana lasenkundleni zenguqu, ezilindweni zamabhasi lemichova osokuqhele kwafika nasezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezifana labo Facebook, WhatsApp leTwitter okubhalelana khona inhlamba ezethusayo mihla nemihla. Le inzondo ikhanya iqhela osokubangele ukuthi abanye bazibuze ukuthi kungabe kubangelwa yini. Le inkulumo ekhanya ivame kuntsha eyiyo ekhononayo kakhulu ngokusilela kwemisebenzi. UNkosazana Ntombizodwa Nkomo, isifundi secollege ye-University of Zimbabwe, uthi akasela themba lela kusasa elihle.
Hayi, sikhathele bakithi, sikhathele ngali government. Karese sikolo, karese imchovi yadura, ukuya esikolo kuyadura, izindlu lapho esihlala khona kuyadura, yonke into iyadura bakithi. Ukudla kwakhona esikudlayo kuyadura lakho, asisakwazi lokuthi sibheke ngapha. Asilala themba lokuthi nxa uqeda isikolo uyawuthola yini umsebenzi mbena wowutholi. Labantu bakhona bakhanya abanyikinyeka ukuthi besitshengisa ukuthi bale ndaba lathi.
Impumela yophenyo lwekhomishini eyayikhokelelwa ngumnumzana Halima Mohlante ngembangela yodlakela olwenzakala mhlaka 1 Ngcwabakazi ngomnyaka odluleyo layo yaveza lindzondo ekhona phakathi kwesizwe, yaxwayisa inkokheli ukuthi zimanyanise uZulu. Uhulumende wasungula ikhomishini ye-National Peace and Reconciliation Commission, NPRC, yona okumele ibone ngokukhumisana umlotha phakathi kwabantu beZimbabwe, kodwa umumo wezomnotho elizweni ubikwa usenza lokhu kube nzima. Umnumzana Ngqobani Juma wezakhamuzi zaseHarare uthi NPRC kumele ibonakale imayanisa uZulu ikakhulu ngesikhathi izinto zinzima elizweni njengamanje.
Abantu bazondile phandle ngapha, isimo selizwe lapho sikhona asimanga kahle, ukuphila kwakhona kunzima, lokho kwenza abantu bazonde sibili.
Kodwa ingcwethi kozombusazo umnumzana Richard Mahomva uthi uZulu akumelanga ajake ukusola.
Okokuqala okuqakathekile okufuze sizibuze khona ukuthi i-NPRC umlando wayo ungoweminyaka emingaki, njalo bese sizibuze ukuthi yona i-NPRC isungulwe nini. Njalo singawukhangela konke lokhu siyabona ukuthi i-NPRC kathesi isasemsebenzini wokuthi ilungise izinto njengokuphiwa umlando wayo. Yikho-ke ukuthi sijahe thina sithi bayaphuza lokuthi abayenze umsebenzi, ambone kuyinto emqoka ngoba i-NPRC izama ukuthi ilungise uhlupho olwayekelelwe kweminyaka eminingi edlule litsho.
Lokhu kusekelwe ngomela imangwe edalela ephalamende engowezanupf umnumzana obedingwa Mguni, othi kumele abantu beZimbabwe babekezele ilizwe lisalungiswa.
Khona ukulungisa ilizwe ukuthi liqonde into eza lethu ubuhlungu ebantwini, ngoba ukutshona siyengana ngamandla kumbe uhulumende ebhadalela abantu izinto ukuze kuhambe kuhle kuyayenza ukuthi umkhonomo ungakhulu. UPresident wethu welizwe wahle wasitela belo minister we-finance bengcedisana bezithi bakithi, sizafuna ukuthi umkhonomo wethu tshintshwe ube muhle, kodwa akusoze kube mnandi ekutshintsheni from injube kwesinyizo sesiye ebuhleni. Akusoze kube mnandi, sizadlule bubini kulabanye abazafanele besekristu.
Siyabonga Gibson Bebe, isikhathi sesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba. Abe commission ebona ngokuletha ukuthula lokukhumisana umlotha bahlangane labenhlanganiso ezijiyeneyo koBulawayo bexoxa ngeGugurawundi. Abasakhulayo abangama-42 abeZimbabwe sebelungele ukuza ngapha kwele Melika phansi kohlelo lwe-Young African Leaders Initiative.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi amagamated Rural Teachers Union isola ukuthunjwa lokutshaya komkhokheli wayo umnumzana Obed Masaraore. Silugqiba ke lapha uhlelo.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.